Abalimi bebulilima njengabo bonke elizweni jikelele sebephakathi kokulima ngoba seliqalile izulu ukuna njalo bathole inhlanyelo phansi kohlelo lweintwasa. Unkosikazi Sifiso Moyo ebulilima uthi isimo emangweni wabo sihle kakhulu ngoba balungiselele abalimi abanengi bachayile ugajopo.
Emasimini khathesi sikhangele ukuthi izulu liyana, sichayile ugajopo owamagodi, sikhangelele ukuthi nxa lingaqhubeka lisina lisiya phambili sizathola futhi. Inhlanyelo siyitholile ekuhulumende usiphile le konke le fertilizer. Ngithole ama 5 kg yamabili awenhlanyelo awomumbu, ngazothola i 5 kg yendumba, ngazothola i 5 kg yamazambane, ngazothola ibhinzi zenkomo.
Unkosikazi Sibongile Nkiwane osuka eThekwane uthi sebenzile konke okusemandleni abo elethemba lokuthi kuzaba njenganyakenye lapho abathole inhlanyelo phansi kohlelo lunye.
Hayi, mina emasimini amandla alihlupho ngingazi abanye, kodwa kimi hayi noma lingabuyanza kukhulela lukhula, ngiyazilimela. Ngumama wafundisa ukuthi lima. Inhlanyelo yokulima siyiphiwe ngabalimisi ekagajopo, kodwa mina yindle yami esintu. Mina ngikhanya ingcedile ngoba lo mnyaka ophelele ungcedile, ngibe ngumama sibithi hayi intombi.
Kodwa unkosikazi Samaria Nkomo esinye njalo isakhamuzi sebulilima yena ukhala ngokuthi ayitholileyo inhlanyelo iphehliwe.
Inhlanyelo ngiyiphiwe sibili but iphehliwe. Ikho ngikhala ukuthi ngenxenye yafakala phana ingamili anti ngokuphehlwa kwayo. Ngisiphiwa 10 kg unyawuthi le cowpeas le spray.
Ukhansela kaWard 21 Kondiweni unkosikazi Nani Ndlovu ukhala ngokuthi akakalutholi uncedo phansi kweintwasa.
Inhlanyelo siyitholile but yamazambane esikade siyikhangele sibi kakhulu asiyitholanga. Esiyitholileyo yonke leyinye besivele siyithenjisiwe siyitholile ngaphandle kwemazambane esunflower esingakakutholi. Yamonium nitrate besizama ukuthi sibe sikhuluma labalimisi bethu ukuthi nxa kungabe ikhona ama-inputs lawo aphangise ukubuya ngoba izambane lifana lihlanyelwe right at the beginning kuze livuthwe.
Unduna Jabulani Ndiweni Mphini uyaluncoma okwamagama uhlelo lweintwasa.
Ya kakhulu and sibona lwenza kahle kakhulu because most of them bathi hayi kuyathola uyenza uthola amabele amaningi rani ukulima nge-tractor so whereby it reduces ama-cost so you are happy about uhlelo lweifumbuza. So I think it's helping a lot, abantu bazuza kulo. So inhlanyelo sebeyitholile sebeyifakile phansi and the program is progressing smoothly.
Unduna Gandani Mikhawu Zenzo Magutshwa ukhala ngokuthi iningi alikatholi inhlanyelo lomvundiso emangweni wakhe.
Ukulima kasikaqali senjoba izulu liphuzile kukhona li inhlanyelo sisayikhalela ngoba abantu bebengazuzanga okuqondileyo. Isikhathi esiningi ngiyayiphuze inhlanyelo ukubuya singazi lonyaka kumbe sizayaphakisa ukuyizuza. Abantu ekulimeni bazibisele. Ngikhuluma ngiseze njenje laba bamagodi vele sebehlanyele. Leli zulu liqalise ukuna inhlanyelo isiphasi silethemba ukuthi izaphuma. Akusoze kubotshakala ihlanyelo. So sisacela ukuthi laba abenelisayo ukuthi bangasicedisa ngezihlanyelo bancedise ngokuthi ifike masinyane ebantwini wayisebenzisa isikhathi sesekhona.
Ugatsha lukahulumende olubona ngezokulima i-Agricultural Rural Extension Services yilo oluqhuba lolu hlelo labalimisi ezweni lonke lapho abantu abadlula izigidi ezimbili sebethe bafundiswa ngohlelo lweintwasa batholiswa inhlanyelo lomvundiso kanye lemithi ebulala imihogoyi emizameni yokumelana lokuguquka komumo womkhathi osokukhathaza abalimi ezweni. Ngimele iStudio 7 sebulilima, ngingu Anastasia Ndlovu.